ukhuleko wami ngokuthi kona ngabe ojamejaba nazimela bekhanyile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyezana ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhanye ukuthi hhayi sebezele okusebenzile kwami ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi bona ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lebenzeni indlela ezokuthi bona ulungisile kona kubana ngokwehlule ukulungisa waya emadabe ekhothi nale wehlule ukukhipha ufazi bangikona kwaze kwavumakala ukuthi hhayi ndina ukhetho lokaso lwakho ngolukababa umnangakho kodwa wena uyalo loku ubambe imikani ufuna ukumisa into zokuthi zime ngo pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa izinyena kodwa for the better of isizwe sakona nabantu avumakhokheli. So nxa wena ungumkhokheli oqoto kumele ngabe uthi hhayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze akathi asakheni ukwenzela ubana abantu balabe sibakhokhela bahlale kuhle hhashi ubana abantu babakhokhela ubazisebuhlungu ngokuthi uswela ngale zinto kukhwele izinto ngenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene kubesehofisini yonaleyana ekukhokheli. Khonoko mina ngibona ngantu wakumuntu ofuna uba umkhokheli kodwa napha futhi selfish xa zizofaka esikhilweni yabe uselfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulu yena lo ofuna umkhokhela.